Endabeni zethu namhlanje lelo Mike Hobe mhlaka 5 enhlolanja 2019 ilizwe leBhilitane lithi lifuna ukufakela ezinye iziphathamandla zebandla lezanu-PF izijeziso zenotho kulandela ukukhahlanyezwa kukaZulu okwenziwe libutho kanye lamalunga ebandla leli. Amalunga ohlangothi lwabatsha lwebandla lezanu-PF athi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa anikwe isikhathi sokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe. Ababalisi sebaqalisile ukukhala lomsebenzi lobo bethwaliswe nzima ngabezokuvikela kanye lamalunga ebandla elibusayo. Sahlolisisa ezomnotho kweleZimbabwe ngesikhathi sokukhuphulwe intengo yesinkwa, njalo kulokhu kunzima ukusiphandela ukudla ngenxa yokugugudeka komnotho. Ku-Life Talk namhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezokuvikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi khona ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.